So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingali phuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 2 kwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala, unkosazana Feresi Chakanyuka uthwaliswa avuzayo enkundleni zokuxhumana.
Izanu PF leadership yabo isurvive kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe makula ama sanctions, ngoba ama sanctions la angakhishwa kuzoba le transparency le accountability.
Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuthiya iningi lile mbuzo yokuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani.
Uyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani.
Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomtshwankela, umviyo lomnyi ukwenza unamnede, ithi isifuna ukupheka iwayini ngezithelo zemvelo.
Ngiyabonga kakhulu, ngithi kakhulu, njalo ngikhona abanye abadirectifizer abaprodukt wethu ukuthi lokho kusinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungangiyasifikela abantu angani abakujabulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail kanengi nengi umnumzana Job Sikhala, unkosazana Feresi Chakanyuka uthwaliswe nzima enkundleni zokuxhumana izolo. UFeresi nguye njalo owahlulela udaba luka unkosazana Mary Mubayiwa owayethethwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Inhlanganiso yeTeam Pachedu yethule umfanekiso kaFeresi yathi abantu kumele babe mazi ngoba nguye oncindezela abalwela amalungelo oluntu. Lisiyatshona elayizolo uFeresi ubese nguye ogcwele enkundleni yeTwitter iningi limsola lisithi uyasetshenziswa njengohulumende. Kodwa abanye basole lokhu besithi yikuhlukuluza uFeresi okuthiwa yi-cyberbullying ngesiNgisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo, sambuza ukuthi uyavumelana nala labo abathi imthethwandaba isisetshenziswa nguhulumende webandla leZANU-PF.
Okwenzakala eZimbabwe masisikhangelela nelokhetho oluzayo oluka 2023 akusasimangalisi thina, ngoba sekuyinjwayelo modus operandi eZANU PF ukuhlukuluza iopposition lokubopha abantu ibavalele ukwenzela ukuthi ithreatene umphakathi. Into esivame kakhulu ngoba udlame yiyo indlela iZANU PF eoperator ngayo. So ukubotshwa kukaNgarivume lokubotshwa kaJob Sikhala akusasimangalisi thina, ngoba iZANU PF ivele injalo umthetho wayo maso kusiya ekhethweni kulodlame. Sabona even ngo 2008 izidliwe lapha izanu iMDC uMorgan Tsvangirai azawine ukuba ngupresident. Sabona udlame oluserious kakhulu kuRunoff liyana olwayenza ukuthi uMorgan Tsvangirai agcinise sithi yena cha angeke azaye state house phezu kwezidumbu zabantu, ngangcono angasakhontest. So yimodus operandi yezanu ukuthi ihlukumeze abantu, iconfuse abantu, abantu bavote bethukile, besesaba ukubotshwa, besesaba ukutshaywa, zonke izinto ezifana lalezo. Yindlela iZANU PF emaintaina ngayo ipower, indlela eriga ngayo lama-elections.
Manje ngokubona kwakho, uhulumende kesabi na ukuthi amazwe angentshonalanga nxa ikhangele ukuthi kwenzakalani eZimbabwe
ayaqhubeka esiba lesandla esilukhuni lama sanctions esale elokho khona ibandla lezana uPF kungani lingakunanzeleli konoko
into abantu abaningi bakithi abakithi abangayinanzeleliyo ukuthi izana uPF yiyona engingathi mina biggest advocate ama sanctions izana uPF isurvivor ileadership yabo isurvivor kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe makula ama sanctions ngoba ama sanctions la angakhitshwa kuzoba le transparency le accountability injalo abantu bezano abakufuni khona lokho so siyakubona ukwenza kwabo lokho bakwenza ngamasibomo besazi ukuthi ama sanctions azogcizelelwa and abe khona ngoba yiyo vele i end result abayifunayo bafuna ukuthi ama sanctions angakhitshwa ukwenzela ukuthi bavike ngawo mabe tjontsha sizivisibonile nge gold mafia e program lenzwe yi Al Jazeera ukuthi ileadership including yena umongameli uMnangagwa ngokwakhe yibo ababhizi beluta igolide belithengisa underground eDubai so into zifana lalezo ama sanctions angakhishwa angeke basakwanisa ukukwenza khona oko ngoba yabe sekulamehlo amaningi abonayo iproduction ezomnotho lama minerals ukuthi aphuma kanjani elizweni and ebona njengoba inhloso yabo kuyikutshontsha lama minerals angeke bayivumele ukuthi ama sanctions akhishwe so kumele bayenze abakwenzayo kwenzela ukuthi ama-sanctions ahlale khona ukubotshwa lokhu okwenziwayo lokuhlukunyezwa kwabantu lokuriga ama-elections ngikwenzela ukuthi ama-sanctions abe khona ngoba yinto abayifunayo
lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele Melika. Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuthiye iningi lile mibuzo ukuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani. Lokhu kulandela olunye njalo uhlobo lwemali eyegolide eyasungulwa kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami kungaba ngohlelo oluhle kakhulu nxa sikhangele umnotho wethu kodwa siloduko lapha elokuthi abantu kabaselathemba ikakhulu ku-Reserve Bank abaselathemba kuma-banks laphana uzabona ukuthi abantu bagcine izimali ezindlini phansi wama-matress landa so uyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani njalo abantu kabasoze balahlekelwe izimali zabo ngoba ngathi abantu bayebefuna ukuba kwazi ukuthi izimali zabo bengazifaka kuhlelo onjengalolu ngeke zalahleka na so ngibona njengani nxa uhulumende engazama ukuthi afundise abantu ukuthi ungahamba kanjani.
Manje ngokubona kwakho abantu abangafinyelela ukusebenzisa imali yonale njengoba ikhanya iyabisebenzisa ubulembu i-internet kungayenzakala yini ukuthi kube ngabe emadolobheni bodwa abenelisa ukuthi basebenzise imali yonale enje
khathesi awukacaci ukuthi uhlelo luzabe luhamba kanjani kodwa nga ukuthi ubulembu buyafunakala sokusithi ukuthi abantu abaningi baye bengakwanisa ukuthi basebenzise uhlelo lolu ukuthi labo bathenge besebenzisa i-digital currency. Okunye njalo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe balethemba elokuthi nxa bele cash into zabo ziyabahambela kuhle so uzabona ukuthi ku-survey enzwa nge-Reserve Bank uminyaka emine edlule babona ukuthi bekule mali engange-7 billion eyayisekhuletha laphana kwi-informal economy abantu bethengiselana besenzisa i-cash lapha eZimbabwe abantu akufuna ukuyibona sibili cash so uhulumende kumele afundise abantu sibili ukuthi kungaba lezinye iy'ndlela abazisebenzisa kungaba labantu abathi bona khangelani imali ezisenza eziningi zangikhona ngezemkhathini kodwa uzabona ukuthi kule mali eningi esekhuletha awuseze-banking system ekhona kwi-informal market iyabe yi-cash.
Alo ke ngumnumzana amasimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule, kodwa sizaqhubeka sizama. Inkampani eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezigoqela imviyo lomnyi ukuthi ipheke ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ipheke utshwala bewine isebenzisa izithelo zendulo. Lokho kulandela ukubukiswa izithelo ukubukiswa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqithwe ngempela sonto. Inkampani le egcile eLupane ithi iyathokoza ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la. Amanamnede la wona asembodleleni elotshwe ukuthi mnyi juice lemviyo juice. Ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter lapho iningi labantu elibachayele ihlombe lisithi bathethe inyathelo elibukekayo kakhulu njengoba iningi lijwayele ukunatha amanamnede aphekwe ngomhluzi wezithelo zesilungu kuphela. Umnumzana Mgcini wethu Mazula isiphathamandla salinkampani uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi baxhaswa lugatsha lozokuthengisela phandle kwelizwe olweZimTrade uhulumende, inkampani yeAfrican Food Revolution kunye lezakhamizi zeLupane.
Iresponse yabantu was very good. Sijabule kakhulu, ibinhle kakhulu. Njalo bebekhona abanye abe-rectifyiza abo-dat wethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasikelela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanda babajabulela abo-dat wethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019. Labo bethase khona i-African Revolution. Thina vele besithungeka ukuthi sitraine ama-farmers ikakhulu ayelifane ngalokho sikuza kuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular. Sasesiphathiseka kakhulu ngohlelo lwe-farmland okuza kuthiwa i-Education 5.0. Sinqedakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeza ama-experiment ethu eLupane State University. Sithe sisaphezwa khonokho izimtrade yabuya layo chasa yafika i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-products ethu ikakhulu i-chilisosake siyeza ukuthi singayisota njani. Njalo baphinga namafitshane amanye abadathi ukuthi singakwazi nokuventa into i-juice production yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zeLupane in particular or emathekeleleni. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo kwizakhamizi, kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amafederali asiphathela wona alungile akhim before singawa process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasifaki lokho kubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives. Njalo ngiye ngarevila i-secret yecompany ukuthi siproducer njani ama-juice, but amafitshane kasifaki ama-additives, siyenza ama-natural juices. Uhlelo lwehulumende olibizwa se-Education 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esenzela khona siyenze ama-experiment yethu kungalamhlawulo esiyikhiphayo. So sesiyenzile ama-experiments ethu, siyayenza ama-experiments njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba sibase igada lohulumende elibizwa kuthiwa yi-Zimtrade. Liyasincedisa kakhulu kunye e-bike ukuthi ngathina i-sport kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yebo, yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-products yethu ku-diaspora ngoba sikhala kuma-social media lapho ukuthola uPeter nabo Facebook bekhanya bewathakazelela belesifo sokuthi bewathethe nawo manje.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwathengisa kwi-restaurant ekuRobert Mugabe the 9th Avenue, yikho atholakala khona for now. Kodwa kuviki leza sizozama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mall kule shop okuzinotha yihandi okuyi-restaurant lapho kuloku zakhona okuthengiswayo okudla kuthele okuthengiswayo yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleni lodwa lingarenda ku-$0.80 kusiya $1.
Sibone imbodlela enkudlwana zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500 mils lama-375 mils amancane, siphinde sibe namambodlela amakhulu esebenza-5 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silombiyo, silomniyi, silomtshwankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la ama-namnet?
Amanamnet anta avele elethukela lawo, so sisebenzisa elethukela elivele likhona enamnedini, yiyo kwenza kuwale kunambitheka okukhona.
Lo-ke ngumnumzana Mgcini wethu Mazulu, isiphathamandla senkampani ye-Veggie Geyser obexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uhulumende uthi inkulumo ebezikhona phakathi kwele-Zambia lele-Zimbabwe ziphethe ngesivumelwano sokuthi ele-Zimbabwe lingasebenzisa amanzi amanenganyana awedamu le-Kariba ukwengezelela la kade esetshenziswa okuzabangela ukuthi kube lamandla kagetsi athe xaxa elizweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi induna yasemzingwane umnumzana Zephaniah Sigola isikhothame. USigola ube leminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 96. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani siyaphila thini? Angazi kumbenza uzwakala, bengicela abantu iplaywe le. Isimange engilazo la, abantu bakithi esiNdebeleni shuwa shuwa sokuqalisa ukuthi sekusiye kuvotweni isithethi sokuthi bedinga indlela abangabambana ngayo, babona iplani yokuthi abakuplanayo ukuyini. Sebeqalisa ukulwa ngemhlobo, abanye ngabathi umagalela mafasibandala yekasondebele, abanye ngabathi umqondisela lishona, abanye ngabathi ujoyishe umfana kankomo lo usibangizwe idoti doti doti. Mathakithi amaNdebele umbuso asoze safa sawuthola nxasile ngqondo zone zezi, asoze safa sawuthola, hayi ngeke safa sawuthola. Umbuso yebantu nababambeneyo, awuye bantu nabathukana ngali ndlela shwayayay. AmaNdebele abukeke bekeli ukuhlebana manaya, hayi umhlobo omubi wabantu shwaya amaNdebele. Hayi nangithiwa ngangikwazi ukuba lindebele ukuthi impembezo nganayisile.
Ye sanibona uStudio 7 nja mthaka zonke jikelele.
Abulisa la umncedisi Dlovu seSouth Africa,
angithi ngibonge umsebenzi owenziwa ngumthakazi wonke jikelele
kanye namabutho esizwe.
Senkosi obulelane, ngisibonge maqhawe, sibonge kakhulu mkhulu umsebenzi nangabona uyozibona. Kube nama sengize ngifisa nokuthi kube namambuka lawa kithi abona, yabo sibonge. Sokuzeduze kakhulu ukuthi umthakazi ozikhulule nalaba nje abenza ingathi ababoni bayibhekile nje lento le. Singaphela amandla bafowethu, singaphela amandla, singaphela amandla bafowethu. Viva MRP, viva. Siyafisa nasozibuse edabuza ututolintsha thina bantu abangangathi sesemazweni sesizozama amadlelo angcono, kodwa kithi komthwakazi kunomnotho wonke.
kodwa ube khona abanye abantu abalokho izinto yakithi ababukela into yakithi phansi bengcindezele into yakithi abantu abalabo believe gawule walawa bona lawo mafa abazemaphathini esishona afuna ukuncindezela nje into yakithi akabona ukuthi sihluphekile sangazodlala ngabantu viva amarapi viva
kum shelele hayi kumnandi madoda lapha makunje bese ngimangala into engimangalisayo uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezinto esizenzayo asizazi uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition why ungakriticize ilizwe usuyahleka uzuhleke labantu abaku aba oppose government liya ubahleka ukuthi kanti vele lokwana sokwafa lifuna ukwenza njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yethu lomunye lomunye engena endaweni yakhe ungabi nendaba lokuthi ubani ukuwiphi ezilungu engekho ku ruling party yekela abantu lawa ngalama supporter libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi usosiyahleka ukuthi hayi lokho nokuyiphatha kukhu utshele ungubani khona ukuthi anti wena ukho phakathi ungabi uba lomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lengama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelayela leyo party yakukuyona ilizwe ngelabantu bonke just look at South Africa ama parties afonya angeke uzwe kumbe ruling party kumbe opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekele nabantu bezingene nama parties abafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokho akudingi wena wena qhubeka ulapho khona ungalingi ukriticize iopposition then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma yokufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka asiqhubekeni singama opposition sibe nama parties zethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo thank you
yebo madoda kithi yebo madoda kithi ka studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke nyilingiswa mina ngibazwele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga lamhlanje ukuthi khona ngile workers day ngifuna ukuthi mina ngiqathanisa lelanga loku lama election lelanga lekuyafanana nje lelanga lika December iKhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekho endule emuva sasinxa usiya kuKhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika iKhisimusi uthole ukuqanda yawenda khona akusela mehluko ngitsho ukuthi kwena noma uzuthola isidlala emzini wakho hle sami nxa futhi awusuzibe le stress many headaches ngoba uyalokhu usensenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwana ikusasa yakho manje ekho ngithi kwangizwela ama-youth ngoba ngikhala nxa ngizwela ama-youth mina ngizwangikhala khona ama-youth la azaze khokhobe ehamba ngendondolo beyakwathi khuya kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa besezimaphe khona imali okuthiwa ngepentsheni abathi khona ngumdlanda igero ngesitshona kodwa laba balapha hayi nkani sibili nyayala abakhuleke bencinga unkulunkulu kuphela lokuthi bezibambe ngezandla zabo engxa ihlehla wombe kwaba ngcono kodwa hatshi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa ngozibani ekurholise uyayithatha ngathi imali yakhona ukuthi ekurholise hayi bakithi asenzeniasintshini ukwenza ngiyabonga
ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi themba lapho elikhona liphilile ye hhayi ngizile le ndoda abantu ngu-Angiston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi yindoda engafuni inguquko eZimbabwe ungathi yindoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho endizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambe izano ibusa kahle yini abantu kumele bayenze njani gawule nguzili impela ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla gawule into oyikhulumayo akulona iqinisa ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe owe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadorobhu akulona iqinisa ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobhu kufanele bayithathe kini igovernment eyiyo ephezulu ngithe busayo kodwa aliba banikeze imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe kambe amadamu la elikhuluma ngakhona dawule gawule liwayenze kuphi lwakhe kuphi mawuphuma lapho kobulawa ushe inyama yendlovu gawule umgwaqo lowu ohamba ngawo selulungisile gawule yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi lulungisile gawule indlela elilungisa ngayo imgwaqo lokho elizitshaya isuba ngakho gawule njalo gawule kungumsebenzi wegovernment ukuthi lungisele abantu imigwaqo kuyabe ingabayenzela ifavor ngendlela wona okuchaza ingathi liyenzela abantu ifavor akulona iqinisa lelo gawule.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 eliwathumele kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasotsha akwele Russia izolo emadabuka kusa adubule amabhomba ohlobo lwama-cruise missiles alichumi lanhlanu abejonge ukubhidliza amadolobho akwele Ukraine ambalwa. Kodwa iningi lamabhomba la alifinyelelanga ilizwe le-Ukraine ngoba avinjwe ngezikhali zokuwawisa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele-Ukraine lisithi liqoqa ukuhlasela amabutho akwele Russia athumba izigaba zalelo lizwe kumalanga amalutshwana alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tumirai Gwegwerere.
Indaba yempi yase-Ukraine ye ayikho lula nje ukuthi umuntu singathi hayi impumela izaphuma imika nje ukuthi iRussia iyanqoba kumbe iUkraine iyanqoba. Inkinga enkulu ngempi ezinjengale ekhona eUkraine leRussia ngeyokuthi kule lizwe iRussia ezama ukuthi ithathe indawo lapho okulabantu abavele behlala khona abe Ukraine. Impe ezinjalo zile nkinga ukuthi uthi khona ye uyaphumelela yini kumbe awuphumelele. Ukhangele ukuthi khona abe Ukraine basemzini wabo. Yikho ke abalale enye indawo lapho abangaya khona nxa ukuthi nxa sithi khona sebehluliwe. Okuyabe sekwenzakele nje kuphela ukuthi iRussia iyabe isiyiyo esithethe indawo lapho abahlala khona isiyibusa. Kodwa bona bayabe ngayanga ndawo. Yikho ke ukuthi khona kuthiwe singathi thina ye iRussia isinqobile kule impi. Kubanzima ukuthi sifake leso sinqobo. Ukuthi njalo sithi khona iUkraine isinqobile kumbe iyanqoba kule impi kunzima njalo ngoba engakwenza kuphela ukuthi ibe ithatha njalo lezo zigaba ezase sezithunjwe sezingenelwe yiRussia.
Sizokuthiwa amabutho akwele Ukraine aselungiselela ukuthi athathe ayilwisa lapho indawo abathathelwa zona. Ubona ungani bengaphumelela yini bazithathe ezigoqela iCrimea, iCrimea yona eyathathwa kuminyaka edluleyo kungakabi yimpile ekhona kathesi.
Enye into ehluphayo ngale impi ngeyokuthi khona iUkraine ayizilweli iyodwa nje noma ungakhayela ukuthi khona amazwe amaningi akuNATO bangemva kwayo iUkraine. Yikho-ke akusi Ukraine yodwa elwisana leRussia. Singathi khona laba ababavele bele mpi leRussia sebathola indlela yokuthi belwisane lelokhu leRussia. Yikho sibona ukuthi khona impi vele ezazivele zikhona phakathi kwe-NATO leRussia yizo esezeziphumile eseziqhumile kathesi esezibonakala kundaba yelokhu ye-Ukraine leRussia.
Alo-ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere olandela ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseFlorida ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala unkosazana Ferris Chakanyuka uthwaliswa nzima enkundleni zokuxhumana. Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuchiya iningi lilembuzo ukuthi kanti vele imali le izasetshenziswa njani. Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomtshwankela, umviyo lomnyi ithi isifuna ukupheka iwine ngezithelo zemvelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.